Loba nje umkhankaso okulisana lodlakela kubomama lamantombazana owe 16 days of activism against gender-based violence uzosiya emaphethelweni. Omama kanye lamantombazana edolobheni leGwanda bangena ezitaladeni bekhankasela ukuqedwa kodlame ababhekane lalo. Omama lamantombazana kanye lamajaha lihlekana angena ezitaladeni kumkhankaso obugoqo inhlanganiso yabomama e-Women Development Association in Zimbabwe i-WODAS njalo bebethwele amagwaliba bekhonona ngodlame ababhekane lalo olufana lokutshaywa, ukubanjwa iganavu kanye lokwendiswa kwabantwana abancane. Unkosazana Juliet Nkiwane, umqondisi we-WODAS, uthi bamananele ezinye inhlanganiso zabomama edolobheni leGwanda ukuze baxwayise uZulu ngodlame abahlangana lalo. Unkosazana Nkiwane uthi udlame kubomama lubhahile kakhulu kuleli dolobho, yikho nje bengene ezitaladeni.
Xa ungaya emacourt uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathunyiswanga izindaba zobudlongdlongo ezimbili kumbe ezintathu.
Omunye ophatheke kulo mkhankaso ngosakhulayo unkosazana Susan Ncube othe udlame lukhathaza wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngowesifazane loba owesilisa.
Abantu kumele baphathane ngokulinganayo ukuthi omama labo baba sekuyi-50-50 and then omama bengathuthi kubobaba labo baba bengathuthi kubomama.
Unkosazana Linda Bofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Women's Coalition of Zimbabwe edolobheni leGwanda ngomunye walabo abangene ezitaladeni besuka elokitshini elidala leGwanda eJawunda besiyafika ePhakama. Uthi babambane le-WODAS ngoba labo njengenhlanganiso belwisana lokuqedwa kwalolu dlakela.
Lamhlanje besimatsha lenhlanganiso ye-WODAS, simatsha sizama ukuthi ukulimukisa njalo lokufundisa abantu beGwanda ukubana ukuhlukunyezwa kwabesimame hayi bakithi kakume.
Umkhankaso wokuqeda udlame kubomama lamantombazana ugqitshwa kusemthethweni emhlabeni wonke jikelele kusasa, kodwa omama bemajawondeni bade bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuqedwa kodlame mihla ngemihla. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eGwanda.